Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 yesonto mhla ka 21 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Amabandla aphikisayo akumanyano weMDC Alliance abe lomhlangano omkhulu oyirali lamuhla lapho aqhubeke esithi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye okumele ancintise isikhundla salomanyano.
Sasimelela ukuthi singene eminyakeni omutsha wona lowa 2018. Kathesi sesiqalisile ukwenza imihlangano yethu. Kuthange sasilokumhlangano wethu wahamba kuhle sibili. Lamuhla silomhlangano wethu wokubambana. Yabo ngikhangelela ukuthi uza kwenziwa kuhle ethi abantu bonke babambene kakula kulwa akula kuthethisana abantu bahamba bazihlalele nje besenza umhlangano bebambene bonke.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati uthi kuzaba lophenyo ngodaba lwe-ground njalo sekhuthaze abantu ukuthi bekhulume bengesabi ngalolu daba.
Bakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba ngu-vice president wakhetha ubaba apha ngakithi emathebeleni sabo ubaba u-KCD Mohati.
Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mgabela umntanakhe umnumzana Russell Correreza eziyenze ingozi izolo ntambama sezikhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo akumanyano weMDC Alliance lamhla abe lombuthano omkhulu oyirali lapho aqhubeka isithi umnumzana Morgan Tsvangirai kuphela nguye ozancintisa kusikhundla somkhokheli walumanyano. Ngasikhathi sinye bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso esavele ebantwini njalo kuqhutshwe ukhetho ngesikhathi esabethwayo hatshi ukwenza santando. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bala mabandla iningi lawo kungabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai abakade beze kulo mhlangano wokuqala owenzelwe e-Epworth ukukhankasela ukulungiselelwa kokhetho lwalunyaka batshengise ukuvumelana lenkokheli yabo besithi ukugula kukamnumzana Tsvangirai akulandaba. Obemele umkhokheli ongomunye wabasekeli bakamnumzana Tsvangirai umnumzana Nelson Chamisa uthi umanyano mabandla aphikisayo yiyo kuphela indlela engasusa umbuso wezanu PF.
Ukuthi neke sinehunzanzanza kwema MP nema kansela asi profi yedu ili pana president.
Abaze kulomhlangano ababalisa ophethe isikhundla sokuqoqa ngezomhlangano ebandleni leMDC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo Welshman Ncube. Unkosikazi Helen Mhlanga uthi ukhetho luka 2018 kuyilona thuba lokuba ususwe esikhundleni umbuso kamongameli Mnangagwa lezanu PF.
Ngilezwi eli-1 ukuthi ngicela abantu bagcinisele ukulalela abamongameli bawo because zanu PF those are all lies. Akula qiniso ukuzanu PF. It was just a driver to be a conductor and a conductor to be a driver. So mina ngithi kubantu beZimbabwe kube abantu be-alliance bambanani abantu bambanani liyenze one thing nxa sisiye kuvote livotele umuntu oyi-1 Morgan Tsvangirai.
Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane emzini we-Epworth ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai unkosikazi Sazini Kayitano.
Sasimelela ukuthi singene eminyakeni omutsha wona lowa 2018. Kathesi sesiqalisile ukwenza imihlangano yethu. Kuthange sasilokumhlangano wethu wahamba kuhle sibili. Lamhla silomhlangano wethu wokubambana. Yabo ngikhangelela ukuthi uza kwenziwa kuhle ethi abantu bonke babambene kakula kulwa akula kuthethisana abantu bahamba bazihlalele nje besenza umhlangano bebambene bonke.
Inkokheli yalamabandla akumanyano MDC Alliance ikhuthaza njalo abamanye amabandla aphikisayo ukuba aze azomanyana labo ukulungiselela ukhetho luka 2018, ethi ngoba kuyiyona ndlela yokulinqoba ibandla lezanu PF lona eselibuse lelivizwe selokhu lathola uzibuse ngomnyaka 1980. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gamba.
Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mugabe lomntanakhe umnumzana Russell Goreraza ebezikungozi yomgwaqo eBotswana zikhutshiwe lamuhla ezandleni zamapholisa alelo lizwe. Intathu ezindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imota ezimbili uhlobo lo-Range Rover kanye le-Porsche zikhululwe ngamapholisa eMochuti duze leHabroni lamhla. Esithathu iRolls-Royce yona yahle yakhululwa ngemva kwengozi ngolwesihlanu ebusuku. Usibalukhulu wenkamba yeMochuti umzana waja Zambezi uthi noma nje imota lezi bezigcinwe enkambeni bekungekho okunuka santungwane zigciniwe nje njengazo zonke imota ezingena engozini.
Akuda lutho olunye silucabangelayo. Imota sesizikhululile esikwaziyo ukuthi sicwayisisa ingozi kuphela. Akula okunye okukhona.
UZambezi uthi abanikazi bayenelisile ukuthatha iPorsche kodwa iRange Rover ilokhu eyisele ngoba ilohlupho ingenelisi ukuhamba kufuna ukuthi ithwalwe ngenye. Amapholisa athi asaqhubeka sechwayisisa imbangela yengozi. UZambezi esithi zonke imota zontathu zikamnumzana Gorizara zangena engozini. Ababona ingozi ngamehlo bathi enye imota ehluleka ukufaka imiqobotsho nesikhathi ezinye zilinde ukuthi inkomo ziqume umgwaqo emangweni we-Artisia duze ledolobho leHabroni. Ngolesihlanu kusanda kutshaya ihola lechumi lantambama. Imota zikagorezela zathi zisamile zagudlwa emaceleni imota yelomtshayeli wehluleka ukubona ukuthi ezinye zilinde ukuthi inkomo zidlule. Imota zontathu zibikwa zibiza imali ephezu kwezigidi zamapula lechumi njalo besendleleni zisiya eSouth Africa. Bekulamahungahunga wokuthi umnumzana Gorezala usesuka eZimbabwe siyahlala eSouth Africa njalo wayezama ukukhipha imota lezi eZimbabwe. Akukacaci ukuthi sezizadlulela eSouth Africa nini. Nankoke zonke zidinga ukulungiswa ulandela ingozi yomgwaqo kukanti iRange Rover yona ayihambi. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisabron kule Botswana.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi kuza kuba lophenyo ngodaba lombhoqazwe wegugurawundi njalo usekhuthaze abantu bemandebeleni ukuthi bengesabi kodwa bakhulume bhadla leCommission yeTruth and Reconciliation bengelakuthandabuza. UMohati ukhulumela amazwi ekolitshini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic izolo kusenziwa idili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu ebezisuka endaweni ezijeneyo zelizwe zithe gwaqa ekolitshini leJoshua Nkomo Polytechnic lizothakazelelwa ukwethulwa kwesikhundla somsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati. Umnumzana Mohati uthi kuyadingeka ukuthi abantu bakhumelane umlotha bathandane ukuze kube lokuthula elizweni. Loba njengayiqambanga ngebizo igugrawundi bekusobala ukuthi ukhuluma ngayo esiduzulu ngeka kubekela phambili ezondana ngenxa yendima ezijiyeneyo. Uthi komitshini ebona ngokuxolelana eTruth and Reconciliation isizaqala umsebenzi njalo umphakathi ukuzamela akhulume lokho afuna kwenziwe ukuze kube lokuthula kwele mandebeleni.
Chiefs, headmen, crownheads, we will be coming to you.
Zinduna, bosobho, siyeza kini le khomishini yokuthula lokuxolelana ukuzokhuluma lana. Likhulume iqiniso lingela kuyesaba lokuthandabuza. Lisitshele ukuthi senzeno ukuze kube lokuthula ukuze iZimbabwe isuke lapho ekhona kathesi iye lapho elifuna khona.
Umahadi uthi lizwe leZimbabwe seliqala kabutsha kusukela lapho ibutho lihluthuna umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Uthi kuyadinga ukuthi abantu bonke basebenze ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni.
Let me conclude my few remarks.
Manini ngiqedise amazwi ami amafitshane ngokuthi iZimbabwe sokulilizwe elitsha kusukela mhla ka 15 ngolwezi sesile Zimbabwe entsha njalo ngokuhlangana kwezihlakalo umhla ka 15 lwezi lilanga lami lokuzalwa.
Uchalimana webandla lezano PF omnomzana Rabelang Tweni uthi umuhadi uyethulwe nguNkulunkulu ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe njalo izithunywa somuntu wonke.
Ngizakuthatha ngokuthi ngithi uye othelwe nguNkulunkulu osikelwe nguNkulunkulu endlebeni wathi hayi thatha lokhu.
Umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube uncoma umongameli emazomnangagwa ngokukhetha umnumzana Mohadi esithi kakaza nqotsho kukhetho eBeybridge.
Bakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba nguvice president. Sikwazibana ama-vice president angu-2 wakhetha ubaba apha ngakithi emathebeleni south ubaba u-KCD Mohadi.
Bekulabalimi kanye labosomabhizimusi abamhlophe kulomcimbi njalo umnumzana Tweni uthi lokho kuveza ukuthi ilizwe leZimbabwe alinabandlululo ngembala. Umnumzana Mohadi uthole inkomo eziyisitshiyagalombili kanye lezimvu lezine izipho ezivele kubandla leZANU-PF la kuZulu. Abantu abakade bekulomcimbi bagoqela abaphathi ntambo bakahulumende abagoqela umnumzana Obert Mpofu kanye loSimon Khamoyo kanye namakhosikazi u-Angeline Masuku loSthembiso Noni. Lobanje uMohadi bethengelwa amakhekhe amabili kazange wadla noma ucezu nje. Singazi kumbe kalithandi ikhekhe uMohadi kume besesabela ukuthi lokhu okwehlelwa umongameli Mnangagwa nyakenye edolobheni leGwanda lapho efakelwa iChef bekuzamehlela laye ngoba besijwa abadala ukuthi ukubona kanye ikubona kabili.
Albert
Ncube wendaba ze-Studio 7 eMajawandeni eGwanda.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi liqinisa amalungiselelo alo okhetho oluzayo ezigabeni zeMathebeleland South, Mathebeleland North kanye lakobulawayo leMidlands zona ezazisaziwa ngokuthi yimthwakazi. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthi bazimisele ukumisana lebandla leZANU-PF kanye lemanyano yamabandla aphikisayo uyona ecatshangelwa ukuthi yiwo alosekelo olukhulu elizweni.
Kuliqiniso sibili sizamisana lawo ngoba vele lapho sesihambe khona abadala batimisele ukusisapota kakhulu. Umbuzo omkhulu abasibuza wona ukuthi kanti lalivele lingaphi isikhathi sonke lesithwele indaba ezimnandi kangaka amaphathi zonke lawa ikakhulu ayeHarare ebuye ezosiqila sithi singabavotela bathathe konke okuyikudla kwethu baye kudla khona ngale Harare. Thina vele kasibe sabi njalo sithi thina abadala bayasithembisa lapho esihamba khona ukuthi hayi liza le program kumbe le project engumehluko kulama project esesike sawabona ngoba lama party zonke khona awalanto ayiphetheyo ephathele eMathibeleni neMidlands singathi ngase sibuhlanza sithi ngumthwakazi alalokhu kuphela abakuphetheyo okulokwenza lawo bezinkokheli awungelani nabantu abaphansi ngale bengakho kwebukhokheli.
Kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lakho lokukhululwa kwawo njalo sezwa lokuthi selivunyelwa ukuthi libe lemhlangano, ubona ingani lizasebenza ngcono yini kunsuku ezizayo?
Thina loba siyabotshwa loba kabasibophi sizaqhubeka sisenza inhlelo zethu. Okusikhuthaza kakhulu yikuthi umumo esiphakathi kwawo kathesi okuqhubeka amalunga ebandla lethu ebotshwa badlula kiwo bona laba bonke omnangagwa labobani bani abathi bakhulula ilizwe leZimbabwe badlula kulo hlupho lolu ngesikhathi sombuso kaSmith kodwa abazange bame ukulwela inkululeko. Thina lokhu ingasibhenefithi nje abantu bakomthwakazi benefitha bona nje abantu bemashonaland akubathundubezanga ukuqhubeka belwela inkululeko yabo lathi ngokunjalo asidingi vele kuvunyelwa ukwenza imisebenzi yokukhampena lokulwela inkululeko yabantu bakithi. Sithina loba bayasivumela loba kabasivumeli, sizaqhubeka sikwenza njengoba ubonile ukuthi bathela ngaphambili kuba sebebopha abantu bethu. Inkundla yayafumana ukuthi bekungela kuqala. So ngaleso sizathu sithina ukuqhubeka kwabo besibopha basilola ngamandla ukuthi abantu bakithi babone ukuthi into esiyilwisayo iliqiniso ngesilungu kumbe ngithi igenuine, ngoba kube into yethu kungasoqiniso ngoba abasibophi ngabe kabalandaba lathi bezaphongusekela nje bethi abantu laba bayenza into engenangqondo. But khona ukuthi bayaqhubeka besibopha kuyabonisa ukuthi bayasizwa ukuthi sikhona, njalo bayaqhubeka bayananzelela ukuthi into esiyilwelayo iliqiniso kanti izavula abantu bakithi amehlo bese besisekela.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, sixoxela ye ekobulawayo.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave, la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela iziphathelane labatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Sean Matsheza oyingcwethi kwezokwethulwa kwempiko enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa as a social media. Njengoba isikhathi sokhetho sisondela duzane, lamhla kuhlelo ngixoxa loMatsheza mayelana lomsebenzi wakhe, indaba ezingekho kuqiniso okuthiwa ngesikhiwa yi-fake news, lokunye okufanayo okudabuka ku-social media okungathinti impumelelo yokhetho oluzayo. Matsheza, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, mphilile mina. I hope you're also okay.
Hayi, thina siphilile mnumzana. Masiqale lingxoxo, ungichasisela ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Ngisebenza kumedia jikelele.
Mm-hmm.
So ngingathi mina ngi-communications expert rather than social media expert.
Mm-hmm.
Social media is just a small part of the work that we do. Of course, it's very important. Kodwa engikwenzayo mina ngisebenza nama-NGO, nama-public broadcaster, nama-media organizations, and engikwenzayo ngifundisa abantu ukusebenzisa i-media and ukusebenzisa i-social media also as part of it.
Awunginikeze ama-examples of umsebenzi wakho.
Okay, so engikwenzayo ngisebenza with i-Radio Netherlands Training Center. Kuyabuya abantu abasebenza ku-media, ama-journalists, ama-communication professionals, bayabuya e-Hilversum la engikhona e-Netherlands, and sibafundise ukusebenzisa i-media. So ngabantu abaye bevele besebenza ku-media, kodwa thina sisebenza esithi capacity building, increasing what they already know. Engikwenzayo ukufundisa. Kule course engiyifundisayo ezayo, data journalism, which is where we're using information as itholayo online and then sisebenzisa ukwenza ama stories. Bese kusiba le inyi course futhi enza qala ukuyenza ngo-March lo nyaka. Digital content creative. Ngiyabe msebenza labantu sisenza everything from ukwenza i-blog online, video, 360 videos, virtual reality, wonke nje kuhlangene ngama course engiyabe ngiwenza.
Speaking on e-media, awungitshele mnumzana, ngibona inhlanganiso eziningi ze-social media ezifana labo-Twitter, njalo i-Facebook, sebesungula. Now, let's talk about i-fake news. Lokhu kuyinto that has the potential eyokuthinta impumelelo yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Njengoba isikhathi sokhetho sesifike eZimbabwe, awungichasisele ukuthi umsebenzi wakho uqakathekile okungakanani as someone who works with social media, i-media literacy lokunye okufanayo.
If we're looking at a country like Zimbabwe, as it is, Katesi, social media ilamandla, imedia ngowayo ilamandla, ubusa abantu, ubabusa ngokubanika imilayezo, ngithi information. That's the way politics works, that's the way power now works. So umsebenzi engiwenzayo mina ofundisa abantu okuqala ukuthi sijenziswa njani imedia, owesibili ukuthi babe lokubona ukuthi into le iliqiniso kumbe ingamanga esitshelwayo. All these things together, they make for a conscious citizenship. They make for citizens who keep their government on its toes. And as it is, khathesi i-hate speech sesiyibona ingezeleleka ku-social media space eZimbabwe. Right now, with the new president, people are spelling the word idiot with an ED at the beginning. And that's hate speech towards people who support the new president. And you may not like the men's policies, we may not have specific parallels on political standpoint, but hate speech is wrong regardless of who says it and who uses it.
Hayi Macheza, ngilethemba lokuthi abalaleli bethu bakuzwile kahle. Siyabonga lokungena kuhlelo mnumzana. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Sean Macheza oyingcwethi kwezokwethulwa kwempiko enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa as a social media. Bafethu, isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngumike obe lilale.
Siyabonga Mike. Ngesizwe eziphathelane lamasiko, silo Gibbs Dube we Studio 7.
Kangelo kokobe
tuna masiko
babe tetela mazo
sesizwe
ngena masiko
ningali tshona njani zulo muhle lapha likhona kona ngapho endaweni esijeneyo njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo. Siyaqhubeka ngodaba lokuzihlonipha njalo lokuhlonitshwa ngabanye abantu enkundleni lokho silonkosazana sikhathele nyathi kanye lomnumzana Mbonisi Martin Chuma. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Uzothola umuntu uma igqoke uoverall kuthiwa hhayi lo usebenza emgwaqweni ogqoke okukanje ungunesa, owesegqoke okufishane okuveza into eziningi bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi. Sesisuke sajula kakhulu ekugqokeni, sakhohlwa ukuthi emandulo abantu bebehamba ze begqoke ibheshi yoba into okuzovala nje indawo encane, bebengabi nenkinga abantu. Kodwa ngoba manje imizwa ayisahlonishwa, imizwa sesifuna ukuyinikeza na nomkhuphi, that's why nempahla yokugqoka isingathi inesidima ikakhulu ukwela kithi eZimbabwe. Ma uya kuphumuye kwamanye amazwe uzobona ukuthi impahla yomuntu ayisho okuningi ngaye, cha kodwa wena isingawe isigu sakho uziphatha kanjani ebantwini ma ugqoka into eyikuthi iyo into engayisho.
Ye mama Mdluli, nanto kudaba khonapho bongomtshela nje simqondise ubaba uJuma nxa ukuthi ukakutshanga kuhle khonapho.
Nyamuzwa sibili kukhuluma kwakhe uyibele kuhle futhi la yasazi umuntu omama wagqoka into eziveza imizimba wakhe ongaseshi ukuthi kone ngabantu obviously vele usedayisa la ubaba uThuma uzitholele utsho njalo. Umuntu ongumama kutho ukuthi yena isiqinisweni ukuthi agqoke isigqoko sobumama esilesizolo yikho ukuthi angabizwa ngegama lelo angayisilo lona njengani layisibeibele khonakho yazwakala kwakathuma lokhu yanoba umsebenzi ama-overos njenjani. Hhayi lapha umuntu yalo semsebenzini lapha sitsho nje ukugqoka general uyabona yikho kwenje ukuthi umuntu ekume ngizivumela nje ngizihambela bese mbonakala sengigqoka into ezivezini. Kuba kuthile ukuthi abantu bazosekukhangele njengomuntu oyadayisa ezinye izinto ukuthi kifihle elinye ibala ukuthi umuntu uyadayisa ngomzi kodwa umuntu engathengisi mzimba ezitele ukuthi ugqokile but sokuhle kwamkhipha isithunzi kwamfaka ebantwini bezinzini but nxa uzigqokele kuhle either ungathi ukhuluma elinye ibala besine bethi mama lo ugqoka wakhe lokhuluma kwakusahambe okuyikuthi ukuthi indlela yabo ugqoke ngayo bade kube kuhlonipha but amazwi abo aseyenze waphuma elayinini. Kodwa ungagqoki kuye ukhulume kuhle labantu bonke kuyabe kuhambelana lokwenza kwakho ukuthi umama nangu lapha singabuza yena ukuthi kanti lokhu ungasekwenza ku-right yabo.
Ye abantwana-ke golide bafundiswa njani khonokhu okuqakatheke kangaka sibili yayibamba indaba?
Yazi inkinga esuke sibe nabo kakhulu kwelakithi ukuthi after i-generation yamzinikazi nabonehanda nabokagubi nabobani bani angithi asisabanga nento esingayithi maybe i-national dress or sithi unkosikazi wesiNdebele ngigqoka kanje, unkosikazi wesishoneni ngigqoka kanje, owesikhalane ngigqoka kanje. anithi sethasuka nje salandela lokuthiwa ibhathi nebroke isketi neblawu. Manje umama ma ungambuza ukuthi mama awungichazele kahle kahle umuntu owasethindebeleni ongumama ugqoka kanjani, ngeke aza kutshele nje ukuthi ugqoka iskipa esiyikanje kumbe into eyikanje. Angithi bese kungena ngesingisi kuthiwa kuthiwa yi-African attire. I-African attire kusho ukuthi lezi zamabalabala ezisuka le ku-East Africa, yize sokuthiwa yi-African attire zikwenza ukuthi ma ungazigqoka uzize ukuthi ngilinina. Angithi ma ungubaba ma ungafakanga ibhathi nebrugu nethayi bathi eyi ubengagqokanga kahle. Kodwa kahle kahle amakhalanga bagqoka kanjani, bavunulani, amatonga bagqoka kanjani, okwabo kosiko lwakubo besides ibhesh. Yabona, yikho lapho engathi silahleka khona kakhulu, ngoba sisuke sithathele ebheshwini bese sithatha nemfundiso zakwamanye amazwe sesifaka o-African attire. Njengamanje eZimbabwe kungathiwa omama ligqoke kahle, ma ungayigqokanga iZambia nentsaro nekhwiyo le namabalabala awukho muhle.
Yes,
ungafaka uqwala bese kuthiwa ubonile befakele labo qwala laba abaofisa abaphenda inzila. Kanti thina vele sigqoka kanjani njengamaNdebele, njengamakhalanga, njengamatonga, njengabeSuthu.
Ye golithi sikubaba umlomo. Ngena khonapho ke mamdluli ngamafutshane.
Ubaba Nyamuzi uthethela ngokuthi sele singakwazi ukuthi emaNdebeleni abantu bagqoka kanjani, but ngibona ngani ubaba uyakwazi la ukuthi esintini fake esiNdebeleni nxa kuthi umama ugqokile uyabe egqoke njani. Umama uyabe egqokile isikhathi sakhe esiraiti babantu wazigqokela iblawuzi yakhe, wazifakela isiphe yakhe, kumbe engafaka iphe kwathi wazizamela ukuthi inwele zakhe zaba right, egqoke okobumama hathi egqoke okwabantwana abancane abale-6 years. La bantwana nxa ilokhu ekhula ne-stage esiyafika 16 years, hathi egqoke okomntwana ole-3 years uzawedala sesimntwana lo unina sokuzamfundisa ukugqoka kuhle kathagqoke kuhle manje-sethi yabona.
Hayi-ke zulukandaba, lamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge unkosazana Sikhathele Nyati kanye lo mnumzana Mbonisi Martin Juma, incwethi kwezamasiko esintu. Oliva lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo Sithemba uGibbs Dube
ilale. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe linqotshwe ngama-wicket amathathu liqembu laseSri Lanka emdlalweni kakhilikithi owesine omncintiswano weRocket Tri National Series oqhutshelwa elizweni laseBangladesh. Ukutsho intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe ile liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaruns afika phose amakhulu amabili 198 ngemva kokuba lilahlekelwe ngabadlali bonke sekuphele ama-overs angamashumi amane lane 44. Kuthe iqembu leSri Lanka seliphendula libuthelele amaruns angamakhulu amabili lambili 202 ngemva kokuba lilahlekelwe ngabadlali abahlanu sekusele ibhola elilodwa kuba kuphele ama-overs angamashumi amane lanhlanu 44.5. Le mpumela itsho ukuba iqembu leSri Lanka liphindisele ukunqotshwa elikwenziwe ngeleZimbabwe kumdlalo wesibili walomncintiswano lapho abafana bakaHeathstreek abanqobe khona ngamaruns alitshumi lambili. Ukapteni weqembu leZimbabwe uGraham Cremer uthi kuzamele benqobe iqembu leBangladesh ngolwesibili ukuze beyale belokhu belethuba elokudlala kufinal ngomgqibelo ozayo.
We just really need one of the top four actually to bat through.
Kudingekalayo yikuba omunye wabadlali bethu abaqala ukutshaya ibhola eyale elokhu esenkundleni umdlalo uze ufike emaphethelweni. Sikhangela umdlalo ngamunye ngamunye, kodwa lomdlalo olandelayo uqakathekile kakhulu ngoba nxa singanqoba singafinyelela ukuyadlala kufinali, yikho siyabe sisidla amahabula ngemva kwensuku ezimbili.
UBrendan Taylor othole amaruns angamashumi amahlanu lathoba munembili kanye loCremer othole angamashumi amathathu lane yibo abadlale ngcono kubadlali beqembu leZimbabwe ngesikhathi leli qembu selitshaya ibhola. Ngolwesine iqembu leBangladesh lona eselinqobe kuyo yonke imidlalo eseliyidlale kulo mncintiswano lizadibana leSri Lanka, njalo amaqembu amabili azatholakala ele miqomelo ethe xaxa ngemva kwalomdlalo yiwo azadibana kufinal ngomgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Sikhatha savume ukuba siqhubeke sisonke. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.